ukhuphuka kwentengo into engingathi iaffecta wonke umuntu regardless of ibala ukuthi umuntu omnyama noma umlungu. And masikhangela izinto ezenziwe ukubana intengo zikhuphuke ngendlela ezikhuphuke ngakhona, angiboni ukuthi iblame ingaba ku-Joe Biden, ngoba izinto ezenzekeleyo ukuthi size sifike lapho akusuye owenza ukuthi zenzeke. Okokuqala, kule 2 years ye-COVID esiphuma kiyo manje, engingathi ilokhu ikhona ngoba njalo silokhu sisizwa ama-variant. Siyabona endaweni esifana lapho China kulokhu kusiba lama-lockdown. So izinto ezinjalo zonke ziya-affecta i-supply. So kule supply chain problem ekhona, ngoba izinto eziningi ezisetshenziswa ngabantu lana ziproduswa e-China, and therefore ma kuthi e-China kulama-lockdown, izinto eziningi azihambi ngendlela. So kule shortage, ma sikhangela i-economics ikhuluma nge-demand and supply. So ma kule shortage yezinto, i-supply ma ishota, intengo ziyakhuphuka. Ukukhuphuka especially sengingathi i-petrol, i-fuel, yinto vele ehlupha kakhulu ngoba i-affecta izinto eziningi, ngoba once i-fuel ingakhuphuka, lezinye izinto lazo ziyaqala ukukhuphuka ngoba i-transport iyabe isikhuphukile. So ama-companies afake i-markup yawo entengweni yezinto, basayibona izinto zikhuphuka.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika lisiba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe, ukuthi abantu bayagcina bedubeka lokwani okunga ubona kusenzakala yini?
Cha, angiboni mina kusenzakala lokho, ngoba i-America ilomnotho omkhulu kabi, i-number one economy umhlaba wonke jikelele. Nje njalo siyabona ukuthi i-dollar, i-currency yabo ilokhu inyuka isiba stronger and stronger, even though izinto zingamanga kahle. So angiboni mina i-America ingawa ize ifike ezingeni lamazwe ahluphekayo. Yes, kuzoba lobunzima esibubonayo ngokukhuphuka kwezinto, kodwa masikhangela i-unemployment rate ilokhu iphansi kubo 3.6%. Imisebenzi minengi nje, abantu yibo nje abanye abavilaphayo ukuthi badinga imisebenzi. So angiboni ukuthi i-America singayifananisa lamanye amazwe okuhlutshekwa khona, ngoba ama-institutions ayo aqinile, ama-monetary policies abo, lama-fiscal policies abo, bayakwazi ukuthi bakontrole ukukhuphuka kwezinto. Njalo futhi bayimake sure ukuthi imisebenzi ilokhe isiba khona, abantu bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuzibhekela. So hayi, i-America singayicabangeli ukuthi ingaziwe zifike kuzinga lama-countries la esiwabonayo ukudutshekwa khona.